Yikuthi kusokusuka kuhlangane thina amavenda esithengisa kungoba sizama ukuthi siphile. Bese kuba khona laba abayibo ngabona abasuke bayenza uhulumende wathukuthela abathengisa ebusuku asebesenza i-night vending. Kodwa okubuhlungu yikuthi angithi bathi zonelwa mvunye. Thina abanye ebesesithengisa lanxa besithengisela endaweni ezisemthethweni sithengisela kuma-stand ekade siwabhadalela ku-City Council. Sesizafela izono zabanye ekade sebebuya ebusuku besenza i-legal vending. Ku-legal vending khona lapho kuyabe kuhlangene uzathola ukuthi ungangena ebusuku noma ufuna umumbu noma ufuna umbhida ebusuku uyathola kupake even izimota ze-prison. Imota ze-prison lezo babuya ebusuku ngoba bayazi ukuthi bona kababotshwa angithi ngabakahulumende. Osokuthi thina abantu kazana sivele singalalutho sithengisa kungoba sizama ukuthi siphilise izimuli zethu ngoba iningi labantu abathengisa estradeni singananzela isikhathi esiningi babadube abaningi bakhona ngomama singomama sinjalo iningi lethu singamasingle mothers iningi lethu singama-widows sithengisa ngoba asila enye indlela esingaphila ngayo ngaphandle kokuthi sigcwale estradeni sithengisele abantwa bethu kungasikuthanda kwethu kuyukuthi ngakuyenzeka ukuthi uhulumende avuse lawana amafemu akudala lapho esasigcwalisa khona ukuthi lathi singomama siyahamba siyefulela imisebenzi isebenzi ukuthengisa lokhu asikho ukuthi yikuthanda kwethu kuyikuthengisa ngoba isimo sakhona sivele sinzima sidala ukuthi uze uthi khonokho okuncane enzabe ngikuthwele emgwaqweni kube yikho engikwanisa ukuphilisa ngakho abantwana kunxa sebesithi sekuvalwa i-vending sasathengisi singazi njalo kumbe uhulumende lathi usezabe sinika imali sihlezi phansi yokuthi sikwanise ukuthi siphile labantwana singazi njalo kumbe uhulumende kukhona akulungiseleleyo okokuthi hayi laba kade beku-vending ngibasusa ku-vending kodwa sengibavulela amakhampani lapho abazakwanisa ukuthi bayesebenza khona
ye nkomo ngena khonapho babo uyamuzwa lapho uyakhuluma umama
thena into ofanti siyazi lo mama into ofanti ayivuki ukuthi akulalizwe elingelamthetho akula njalo idolobha eningelamthetho kuleyo nto okuthiwa ngama-bylaws atsho yona ukuthi kufanele abantu bathengisele ngaphi isikhathi bani njalo idolobho ayisiyo labantu abathengisayo phela kuphela yidolobho labantu bonke bakhona abantu abaye befuna ukuthi bahambe kudolobho esingathi elihlanzekileyo njalo nje sesinanzelela bona ngendlela abayitsho ngayo akube le ndawo phela ezokuthengisela ukuthi ngalithengisela la lokho kho ngokuthi umuntu ocabangileyo la uthole sebasu umlilo lapha sengothengisa umumbu phambi kwesitolo yena umampofu ukubona njani singabhebha izinto eziningi edolobheni singabulala amadolobheni even yona ingcekeza nxa abantu bethengisa ebusuku kuvuka ekuseni othanyelayo laphanamba but idolobho selivele seligcwele ingcekeza ngibona mina uhulumende akatsho yena ukuthi akafuni bantu abathengisayo akutshoyo ukuthi awuthengiswe ngendlela esemthethweni njalo umuntu wonke akakwazi ukuthi usebenzela ngaphi akube lesikhathi zokusebenza ukwenzela ukuthi amadolobho ethu ahlale ngahlanzekileyo singabofaka ezombangazwe ezintweni esizibona ukuthi zisegcekeni ezintweni esizibona ukuthi sina njengamazimbabwesi kufane sizilandele sesizafaka ukuthi sisole uhulumende ukuthi uhulumende ngabe nguyosipha ukudla sisebenzele ngaso sesho omnye umuntu ngaze afuna ukuthi athengisele ethareni angabuya lobe lezinto elematamatisi sithi umuntu udubekile ngathengisele ngapha yabe sokulilizwe yini lobeli
ye siyakuza mkhomo siyakuza kakhulu ke mampo akumphendule khonapho sezitudini
siyalizwa baba umkomo njalo thina ngezikhalazo zethu asithi ukuthi sithi wonke umuzi lo muzi vele siyakunanzelela ukuthi kulomthetho kodwa thina sithi uhulumende nxa esisusa ayibe khona phela indawo esingathi okuthengiseka khona okokuthi lathi uhulumende yabebona ukuthi nxa ngisusa abantu laba lapha emgwaqweni ngibafaka lapha okokuthi bengathengisa lapha bekwanisa ukuphila njalo lakwindaba ze-licensing nxa sisuswa akube khona indlela zokuthi ama-layisensi lawo abe ngama-layisensi engingathi mina angaduriyo angakwanisa ukuthi lathi siwafinyelele sikwanisa ukuthi sibe lama-layisensi asithi ukuthi siyafisa kumbe siphikisana lohulumende kodwa sithi ukuthi lathi uhulumende azwisise izikhalazo zokuthi hhayi kungoba abantu asifuni ukuthi silalele umthetho welizwe kodwa kungoba abaningi siphoqwa isimo ukuthi sibe lapho esikhona ngokunjalo futhi siyakuzwisisa ukuthi nxa besithi bona akube lezikhathi kube lo mthetho wokuthi kuthengiswe lapha kuthengiswe ngesikhathi esinje lowo mthetho asiyali siyama ukuthi siwulandele kodwa nxa siwulandela ngaleso sikhathi lathi ezethu izikhalazo siyabe sikhangelela ukuthi lazo kazinakwe zinanzelele futhi thi nxa uhulumende esithi i-legal vending akube i-legal vending yethu thina esichaya emgwaqweni nxa sibotshwa asibotshwe kufanane lalaba ababuya ngezimota zabo kube yibo abathengisa ebusuku ngoba singananzela lapho kobulawayo uzathola ukuthi ebusuku baba nkomo abantu abathengisela lapha kobulawayo ebusuku asovanti bakobulawayo. Kuyabuya abantu, kubuya abantu abavele emakhaya khonale, kubuya abantu abavele emapulazini khonale, abavele besuke khonale ebusuku bebuya bezothengisa kobulawayo. Nxa bethengisa kobulawayo, asali siyavuma njalo ukuthi batshiya idolobho lakobulawayo lingcolile. Kodwa baba Nkomo, thina isikhalazo sethu ngesokuthi kasingafeli izono zabanye abantu abazenza ebusuku thina singasekho.
Ye, kodwa yakuphendula.
Kubalutshani ukuthi uthole umama ebusuku ethengisa.
Ye, Nkomo akumphendule konapho-ke uyamuzi yakhuluma mama. Ye, umphendule.
Ye, umama Mpofu ngiyabonga ukuthi ukhuluma sibi njengomama sibilolo esikhalazo ufantisifika phezulu. Into nje engamtshela umama Mpofu ukubana yena kakhululeke ngoba silo mongameli welizwe upresident uyidini nangakho ongu-listening president olalelayo izikhalazo zabantu langendlela akubeke ngayo. Engikwaziyo mina njalo nenguthembayo ngopresident wethu ikuthi izikhalazo ezinjengazululezo angeke alahle abantu.